sokuyizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka-22 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo namhla zisungule ngokusemthethweni indawo yokulondolozwa isisekelo sombuso i-Constitutional Law Center eHarare. Iningi likhala ngesifundo esiqhamukelo olutshenile emganwini ngenxa yokusilela kwamanzi, la manzi angahlanzekanga.
Isimo samanzi kumele sibe ngesokuthi amanzi akala mbala, amanzi akala mnuko, amanzi akala pi. Ungathola amanzi eselalezo zinto abe ngalunganga.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu e-PSL eqhutshwe namuhla.
Kobulawayo ebhasini iqembu lesitshenini linqobe elobulawayo ubulawayo kubana lingaphenduka ku-PSL umdlala u-Division 1 ngo-2019. Bazokuthi i-SC Platinum bona kuyibabalesigoqo se-PSL itshaye iwawa.
Sizakuzwa eziphathelane le-COVID-19 ngesikhathi uhulumende eseqinise i-lockdown edolobheni leKwekwe okwamaviki amabili kulandela ukutholakala kwegcikwane lomkhakha omutsha we-coronavirus ovela e-India. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo namhla zisungule ngokusemthethweni indawo yokulondoloza isisekelo sombuso i-Constitutional Law Center eHarare. Inhlanganiso lezi zibalisa iZimbabwe Human Rights Association, Justice for Children, Center for Applied Legal Research, Women's Institute Leadership Development, We Lead, le-Human Rights NGO Forum. Ingcwethi kwezemthetho ezibalisa uMnumzana Alex Magayisa, uNkosikazi Beatrice Mthethwa loMnumzana Musa Kika labanye bethule amazwi kulombuthano bechasisa injongo yalendawo njalo bekhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso selizwe sona esilotshwe ngomnyaka ka-2013. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-coronavirus lihlasele abantu abangama-29 izolo kuphela labulala oyedwa. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ekuqaleni komnyaka odluleyo kunkulungwane ezifika phose ama-40, 38,664, labulala abedlula inkulungwane lengxenye yayo, i-1,586. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19, sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha, 624,665. Lokhu kwenzakala uhulumende eseqinise i-lockdown edolobheni leKwekwe okwamaviki amabili kusukela ngolwesihlanu ntambama ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 kulandela ukutholakala kwegcikwane lomkhakha omutsha we-coronavirus owe-B1617 ovela kwele India. Uhulumende ulokhu egcizelela ukuthi kuningi asekufezile ukubalisa ukwenqabela ukuwa kwamandla emali, intengo yempahla ezitolo kanye lesilinganiso sokuthenga imali yakwamanye amazwe. UMnumzana Angliston Sibanda ulwela ilungelo loluntu njalo eyingcwethi kwezokulima uthi uyavumelana lohulumende kulolu daba lanxa kokuningi okufanele kulungiswe kwezamalungelo oluntu.
Nxa kule nto singathi uhulumende lo okhona asenelise ukuyenza kufaka amabreki ku-inflation, njengoba sibonele iyeyona ye-inflation yethu le inyanga lezi ezidluleyo ibe iphansi, saphinda sibone futhi ukuthi i-exchange rate yethu ayisahlanyi njengalokhana yayikwenza kungxa ngenxa ye-auction system ye-foreign currency okuthengiswa khona umkambo wezimali osokwenza ukuthi foreign amakhampani afuna imali yangaphandle kwamanye amazwe ayithole ngendlela esemthethweni bangahambi ukuyayithenga phandle. Kuyinto enhle ethabisayo esikuthemba ukuthi ngabe kuyaqhubeka kusiya phambili okwamagesi angisakhumbula ukuthi ngisigcine nini ukuba le-load shedding liqiniso futhi lapho
uhulumende osanda ukukhuthaza abalimi ukuthi belime izilimo ezifana labo-sunflower nezinye ukwenzela ukuthi amankampani la ahiqiza amafutha athuthuke okuzaba lomthelela ekukhuphukiseni umnotho welizwe ungathi kulula yini ukulima lezi zilimo ngoba abantu sebejwayele umumbo lokomo
njengomlimi i-sunflower yinto elula kakhulu okudlula ukulima umumbo ngamazinhlanyelo ezikuthiwa yi-national priority ukuze la makhampani akhama amafutha athole intanga zakhona ukuthi bazobakhama amafutha abalimi noma mbane angayihlanyela i-sunflower avune athengisele lawa makhampani futhi intengo yayo ingcono ezinye zezilimo lathi esizikhuthaza abalimi ukuthi balime zona balime izilimo ezenza bathole inzuzo ngathi income bangathola inzuzo kuzenza ukuthi intanga entsha iphatheke enhlelweni zokulima bangoba bona babe bedinga imali kuze bayekele ukuquma ukuthathana lezifula besiyadinga imisebenzi egoli futhi mina njengomlimi nxa ulima i-sunflower usungenelisa lokufuya inyosi ukwenzela ukuthi inyosi lezana zithathele laphana zenze uluju wenze futhi eyinye imali engaphezu kwaleyo ozabe uyenza ku-sunflower ngokuthengisa uluju ukutshona bekhonkota besithi ama-sanctions ama-sanctions akuncedi nalutho and akusoze kwaphela as long as kubusa ezanu p f and as long as kukhona lokho kukhona asisebenzeni senzeni esikwenelisayo ilizwe livuke ngoba ama-sanctions kawayindawo as long as izanu p f ibusa
lo ngumnumzana Anglestone Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engumlimi sixoxelayo ekobulawayo abahlali bakobulawayo bathi idolobho leli selingcolile kakhulu ngenxa yabantu ababuya bezothengisa impahla zabo ngokungekho emthethweni ingqengaphi bevela kwezinye izigaba zelizwe njalo belahlela ingcekeza ezitaladini unkosikazi Sinikiwe Mutanda ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansil yaleli dolobho njalo yimela intumbane uthi belokhe becubungula lolu daba ngendlela yokudinga isisombululo
abantu labo uzananzelela ukuthi bafika ebusuku kumbe singathi bafike ezintambama khona lapho ngabo-4 beqalisa ukuthengisa kuze kuyetshaya izikhathi zantambama ezabo-9 abanye babuya lezigqoko amabhelona lawo bevela endaweni ezehlukeneyo abanye babuya kungathi lama-fruits amamengo amajanje amakhabishi ama-vegetables from indawo ezehlukeneyo and abantu laba babe bengasalandeli ukuyathengisela ezindaweni abazinikwe yi-city council lapha abahlale khona bayathengisa and bechiye ngingathi ubulawayo engiwudlile engasobulawayo thina esikhule simazi and kuba nzima ebantwini abasebenza ukuklina bethanyela ubulawayo ngoba bazathi bengena ngo-8 ukuthi beqalisa ukuthanyela abanye futhi sebebuyile sebezoyendlala sokuthengiswa abalamalungelo ukuthi bethengisele abangena futhi amalungelo okuthi bathengisele endaweni ezikhethiweyo bayaphomba ukuhlala yonke indawo so isikhathi sokuthi kuthanyelwe sesisiba sinzima kakhulu sesisiba zincane ngoba sokulokuhambahamba okuningi
ninesisombululo yini ngalolu daba kuyini elifuna kwenziwa
ebesisisa ukuthi sikwenze njengobulawayo umqondo kade silawo sihlale phansi njenge-committee eye-health committee ukuthi kungavuma yini ukuthi kusetshenzwe sokuntamhama like ebusuku ngangilanzelela ukuthi kwamanye amazwe like in South Africa kuyabutha izulu ebusuku kuyaklima ebusuku thina njenge-council yakobulawayo we-health i-gender policy ekuqhatheni abantu asikhethi ukuthi lo ngowesilisa lo ngomuntu ongumama sithatha konke sibe sesizibuze kade sisazama ukuthi sikucubungule ukuthi umuntu ongumama ma esesiyasebenza ebusuku usasiba exposed entweni eziningi like maybe okay. Ama rape cases lama gender based violence uzathekhayisa kuseni uzama ukuthi aphumule endlini sokuza ngani usebenze busuku usebenza labantu abangamadoda sela kukhulumisana okuhle nakho nxa sesufika kusebenze obaba bevodwa ikanti-ke kuyikho ekunye esizama ukuthi silwisane lakho ukuthi kungabi nomsebenzi wabomama kungabi nomsebenzi wabobaba kodwa kube nomsebenzi yokuthi umuntu uyanelisa ukuthi asebenze.
Lo unkosikazi Sinikiwe Mutanda ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo njalo imela iwadi eNtombane kuli khansili. Indlela yemathetsheni umnumzana Mbeko Masuku sekhuthaze uZulu ukuba alondoloze ubuntu bakhe emkhosini wokusungula iviki yokunanzwa kwamasiko elizweni. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umnumzana Masuku uthe akulunganga ukuthi abantwana bengene emajele kuze bayifunde imikhuba, kungakho insuku zokunanza amasiko akumelanga zibe yize.
Ngakho ke sonke silo mlando nasijamene la ukuthi sibone ukuthi kanti isiko lomuntu vele umuntu kuze kuphiwe kule siko lesi sigaba kumbe isiko lesizwe liqala ngaphi. Mina ngikhona ukuthi liqala kuwe wena kuqala le muli yakho lisuke lapho ingene esigabeni kuze kube yilizwe lomuntu. Senzani thina njengezakhamuzi zaleli lizwe ukulondoloza ubuntu bethu, ukulondoloza amasiko ethu. Kuqakathekile ke ukuthi sibuyele emuva, babekhona omalume, babekhona obabakazi, balaye abantwana bafundise isiko lawo, bafundise ukuthi khona bavele kunga kuthiwa zintombi uyintombi ngani, xa kuthiwa ulijaha ulijaha ngani, uyini okuqakathekileyo okumele kunanzelele. Okukhanya ngani kusekho khathesi, akunzima ukubuyela emuva nxa sike sasuka sayalo kuluthi sithembile sibuyele ebuntwini bethu. Asibuyeleni-ke ebuntwini bethu.
Umnumzana Phesivela ongumqondisi we-National Arts Council ezansi emaNdebeleni uthi ukwakhiwa komuzi wokulondoloza amasiko edolobheni leGwanda kuzathuthukisa abesifazane abemaphandleni.
Nakumama abaningi abathumezini bethu abanye ngama-artifacts emakhaya nangale we-hope that going to utilize this space i-reference center lithi ukuthi anybody is coming ofuna into ezibazwayo into ezithungwayo imrefere to this place.
Bekulabantu abalihlekana kulo mkhosi ngoba kulandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lo mkhosi ungenwe iziphathamandla zikahulumende kanye lezulu nje. Iqembu leBulamba Dance Group lijabulise uZulu ngemgido yabo yomdabu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Langlela ndwandwe
langlela
langlela.
Abalimi abafuya inkomo eGwanda South bakhala ngemithelo yenkomo abayibhadala ngonyaka esikhuphuke kusukela kumadola alitshumi $10 nyakenye kusiya kwalikhulu namatshumi ayisikhombisa $170 ngenkomo ngomnyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iningi labantu abafuya inkomo ezansi emaNdebeleni lithi imbhadalo le izadala ukuthi lilahlekelwe inzuzo ngoba sekumele lithengise lezi zifuyo ukuze libhadale umthelo. Umnumzana Gabriel Moy oyisakhamuzi emawane phansi kwentebhe uthi imthelo yenkomo le ingaphezu kwamandla abo.
Madoda, inkomo izaba i-172 eyodwa, ma ungaba lenkomo ezingu-10 sokumele uthele malini. Kuzokumelithela imalini ngoba hhayi lokhu kuphezu kwamandla abantu. Lokhu sinje abantu siyakhala kukanti ikhwele from $10 to $172 okutsho ukuthi khona hhayi lapho impilo yakho nje isizima la. Nxa unenkomo eziningi vele sokumele ubone sokuyavuka lokhana kwakudala ukuthi inkomo ezinye zazingena etikitini ezinye zingangena etikitini. Yinto esizayenzakala nale ngoba umthelo wakhona lokhu phezu kwamandla abantu.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Zwelithini Gabula isakhamuzi enqameni esitezi othi limthelo ichezwe okudlulisa amalawulo.
Lokho sikubona kuyimali ekhwezwe ngokwegcileyo kakhulu okuzaletha ukuhlukuluzeka ezakhamizini. Zananzelela ukuthi abantu abaningi abasebenzi, imizwa eningi sihlezi ogogo labokhulu bahlezi emakhaya abasebenzi ngoba abantu bevele besehlulwa yona leyana i-10 pond So sekuzakwenza ukuthi abantu babuyele emva kakhulu emithelweni ezikoma kanye lemithelo emisi. Asikwali sibili ukuthi uhulumende kumele ngokwedlula kwesikhathi akhweze intengo, kodwa le sibone ngathi ikhwele okweqe kakhulu, kuzahlukuluza izakhamizi emakhaya.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo lukhweze imithelo yalo ngombimbitho walonyaka, ukuthi labo abale mhlambe enkomo beqala ezimathonzi nemithelo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngengilithi okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gandelf weStudio 7.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Vanyi Malaba, ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi. Sihlaziya udaba lwesihudo esithiwa singaba sibangelwe ngamanzi angcolileyo elokitshini lemganini woBulawayo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga futhi Gandhi, ngiyabonga Foyt. Salibonani balaleli, salibonani Mthakazi.
Ungakutshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungabe kubangela udubo lwamanzi okuthiwa asegulise abantu elokitshini lemganini?
Udubo lwamanzi asemganini yilokhu esithi thina yisimo samanzi esingalunganga, kumbe ngesilungu kuthiwa yi-water quality problem. Isimo samanzi simele sibe ngesokuthi amanzi akala mbala, amanzi akala mnuko, amanzi akala taste. Ungathola amanzi eselalezo zinto abe ngalunganga. Njalo ngaphezu kwalokho okuthiwa yi-water quality naleyo, kumele njalo amanzi engabi legcikwane okuthiwa yi-contamination ngesikhiwa, bacterial contamination. Ngoba nxa amanzi elayo elale gcikwane abe segulisa abantu, ngoba ibacteria ingangena kumbe amagciwane angangena emzimbeni afike agulise abantu. So into engicabangela ukuthi yilusupho olusemganini yikuthi amanzi abo ale contamination, ale bacteria. Ibacteria lana kungenzeka ubana nxa amanzi esuka kuplant ngale, mina iplant engiyaziyo nge-Criterion Waterworks, asuka ngale elalokho okuthiwa i-compliance e-right in terms of i-bacteria i-disinfection. Kodwa ade sendleleni khona lapha kube sekusuka le infection or re-infection. Kwesinye isikhathi infection lana isuka kuwa nalawa amanzi, kwesinye isikhathi infection lana isuka maybe okuthiwa i-cross contamination with ama-sewage pipes or amanye ama-sources lawo ayikuthi wona kalungelanga ukuthi ahlangane namanzi anathwayo. So kungkhwana sokumele ukuthi kusetshenziswe okuthiwa i-disinfectant eyikuthi even ifaka ku-plant nale Criterion iyahamba all the way idlule ethawuni, idlule iziyefika endaweni ekhatshana usuka kuplant ingaphelanga endleleni. Inkinga engicabangelayo mina ikuthi i-disinfectant maybe abayisebenzisayo iyavumela ukubana ama-pipes abe nalokho okuthiwa i-biofilm. Njalo i-biofilm mina le yiyo ecashisa i-bacteria. I-bacteria lana nxa kungaba lama-pressure fluctuations amanzi, kumbe ukuthi kungatshintsha isiqubu sokuhamba kwamanzi, kumbe kube lokunye nje okutshintshayo ephayipini, i-bacteria lana i-biofilm lana iyavuleka, i-bacteria iphume, ingaphuma-ke yiyo esihambisa yagulisa abantu. Okunye njalo okungaba kumbe kuyi-problem nxa kungasobacteria, kwesinye isikhathi amanzi angake aphele, ama-pipes asale engela manzi, kulalokho okuthiwa yi-corrosion. So i-iron oxide lena okuthiwa esithi yi-rusting ngesiNdebele, kwesinye isikhathi nxa kungabuya amanzi, kubuya amanzi nalana egezisa i-iron oxide nalana, uthola ilumisa abantu ngeziso. Ikho ngicabangelayo fowethu.
Manje kuyini okungenziwa ngabanatha amanzi wona la? Zikhona yini indlela abangasebenzisa ukuthi bawahlambulule?
Nxa kuyi-bacterial contamination kungaba kungangcono babilise bengakanathi. Nxa kuyukuthi yi-rus ente i-iron oxide liyana, kumele ungakha amanzi akho uwekela kuqala ahlale, iyahamba yona ehlala ephansi ukusuthela amanzi akho kumbe eglass nxa wathela kumele wathele kumbe wathele ufake ilembu libe yisefa ukuze lokuthi ukhiphe any particles ezabe zikuthi zibuya lamanzi ukwenzela ukuthi amanzi wanathayo angabi lokuthiwa ngama-suspended matter ayikuthi maybe ngama-iron oxide particles.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga balaleli, siyabonga msakazi, siyabonga ukulalela kwenu. Sincusane ubana bakithi asihlangane senamakhanda silethe isixazululo kulesupho esihlangana labanye bethu ikakhulu emanzini bakithi ma-scientist, odokotela, ama-professor, izigaba zonke ezabantu be-science. Asihlangane senamakhanda bakithi sibone ukuthi singancedisana kanjani ukuze abantu bakithi nabo babe lempilakahle. Siyabonga.
Lo-ke besingumnumzana Banye Malaba, ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi, ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje wezithathelane labesifazane sexoxano nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, okuchasisela ngempumela yokudingisisa nokusetshenziswa kwamanzi lokusilela kwawo edolobheni lakoBulawayo.
Amanzi asaphuma empompini and kwakuyisikhathi se-COVID i-level 5 kwabana kusesikala ezinzima ezenkomeni. Okusenzakalayo ukuthi khona omama amanzi ayengasaphumi ewathethini for almost a year, abanye vele lakathiselena ngakhona. So abantu babe sebefika bayidinga amanzi. Emanzini lapho ayidingwa ayengayikupha ngoba ekhaya siyakukha amanzi, kapha koBulawayo ayadingwa amanzi. Ekwadingeni kwabo ebhoraneni, emthonjeni, kumakiyosi kuyaliwa, kuyafuqana, akulakuqhelelana. Imikhuhlane yeCovid ithume esiqhelelana. Ezindlini kulokubalelana kwamanzi, amanzi la ashoda liyabe le 20 liters. Abanye bathi khona amanzi lawo nxa esemancane kangako ukuze bapheke badle, bazapheka bageze izandla, amanzi anabageze ngawo izandla bazawagcina yibo bazageza ngawo umganu lembiza izitya zonke abapheke ngazo baphinde bazisebenzise futhi. So singananzela ngesikhathi sedugwanelele le-COVID kuyamemethekisa umkhuhlane lokho, even nanxa ungelagciwane kulasompilo esingaphila ngayo. Ekukheni amanzi lapha izathi indawo eziningi leba zithela khona phela amanzi, ama-boreholes, ama-kiosks ngobaba abazikhangeleyo and abantu bebekhala ngokuthi omama baposwa ukuze bethunye bese emacansini ukuze bathole lawo manzi. Kwenza obaba labo sekwasenzakala njalo sokusuka libhakela emzini solo mthanga. Sesinganzelela omama vele bona ngomdabuko wabo balesi khathi sokuthi khona baya emfuleni nyanga zonke. Omama bakunanzelela ukuthi bethwala nzima ukuthi amageza akusebenzisa into zabo zokusebenzisa lebeziwazi besengasaziwazi besengozichayela ngenzinjalo ziwoma uphinde uzisebenzise. Abanye besinanzela ukuthi ena khona babuye lamaqhinga ukuthi no, into le esiyenzayo ukuthi sisebenzise amaphilisi singawathanga akuhambi kahle. Basesikwazi ukuthi bathathe amaphilisi lawo ukuthi ungazithwali, basebenzisa inathe ilayini amhlophe yokuphela, bayecelana ilayini oyi-brown, banika le ngane zabo ezincane ezingamelanga ukuthi ngathi iyawasebenzisa. Siyanzela ukuthi khona lokhu kwenza njalo kwezempilakahle awusuhambile abantwana sikwasiyawuhapi kuzabaphatha njani, ungabaphazamisa njani ekuthwale ukuthi nxa umuntu bazithwale nto vele umzimba wabo uwamukela njani nala maphilisi. Sinanzela futhi ukuthi nxa besiya ngaphandle itoilethi bebesebenzisa lokho ukuthi bayasebenzisa bengaflashi, abanye babona ukuthi akulungayo intwane bezihlale besethekani ukuthi bayanyela emagadeni kumbe emaplastikini. Kodwa sesinanzela khona ukuthi nxa sikhuluma nge-COVID sikhuluma ngokuthi akumele bahlale bedinga, bakhethi sikhuluma amanzi bengaphumi ezimpompini kodwa amabhili alokhu vuya abantu babhadala babhadalelana nalaba bantu. Sesinganze lapho sokunye ukuthi wona u-6 months lethu nxa eletha amanzi lapha kuziya khona kona after 14 days or 18 days zibewalethe busuku ngabo-12 aso sikhathi esingela umama sinalesithi kunani ngaphuma phandle ngempompini. So amanzi ayephuma abanye bethwanga ngotota abanye bebezibengula bezenzazonto zima ezinzi yinto ezinye zingathi u-6 months kumele abazinanzele hulumende ukuthi nxa sikhuluma nge-COVID sikhuluma ne-lockdown empilo zabantu ziba sengozi.
Sikhuluma kanje kuyini okwenzakalayo lapho ezibhoraneni?
Okwenzakalayo kathi ukuthi amanzi thine abalaba esikala endaweni eziphansi atholakala lapho kuqhamke khona atholakala anjama plate nama plate katholi manje isingakhangela isiqhingi samanzi esithuthukisa amanzi semagogo lesi esinika abantu kulezi nje ezikhangelene kompana vele ezisalvation ezikhangelene kompana directly lesiqhingi samanzi abatholi manzi laba bantu baba ipressure ivele ilo so laba bantu ngumakhelwane bethu ngithi banika amanzi basuka nje khona ngale bazocela ukuthi amanzi kumbe bayelayinini esiboraneni esiboraneni kulokhu kuleshiphelo ukuthi kulabantu abalima khona abalimayo bayofuna ukuthelela ukuze bathole ukuziphilisa ngabo basiza khonapho so kuyadala ingxabano khonakhana so khona kwabe ngathi ngoma ukuthona amanzi angeke ngiwanithi umakhelwane engelawo siyabanika kodwa ibhili yamanzi ibiyayiqansile sesiya kumnyaka wesibili lawo lezinto ezingaphuma amanzi manje ngiphi umakhelwane ongaphumelwanga amanzi ngiyisebenzisa umlando wakasikhanzelo so uhulumende lesikhanzelo kumele babone ukuthi bakuphatha njani usizo lwami i-community service engenza
lo unkosazana magoda onganahlanga isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iwoza obesixisisela ngocwaningo lwabo namanzi oluthiwa water on the heads of women ebesixoxa laye ekobulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo iqembu le-Chicken In namhla linqobe elebulawa yo-CC 2-0 kwathi ele-FC Platinum latshaya ele-Wawa 6-0 emidlalweni yenguqu eqhutshwe namuhla. Okuningi ngale midlalo leminye asikuzweni kungxoxo esiyiqhube le ngcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Siyananzelela ukubana kuphosiswe kulomnyaka kungela mdlalo wenguqu lapha eZimbabwe. Kungakho ke ukulungiselela ukuqalisa kwe-PSL ikubone kufanele ukubana ifake iTshibuku Super Cup. Ngakho ke lamhlanje amaqembu akalithile ukudlala edlalela iTshibuku Super Cup. Kobulawayo iqembu le-Chicken In linqobe elobulawayo City. Ubulawayo City lizakubula ukubana lingaphenduka ku-PSL lidlala ku-Division 1 2019. Inqotshiwe-ke yona nge-2-0 kuhlohlwe uGeorge Matira no-Opel Chiringa ehlohlela abafana be-Chicken In. Kwaze kuthi i-SC Platinum bona kuyibaba lesicoco se-PSL itshaye iwawa. Iwawa layo ibuya ivela khona ngale ku-Division 1 bayitshayile-ke khona le emandaba ne-6-0 ukutsho ukuthi sokuhle kwaba le-hat-trick khonapho ukuthi buku Super Cup ngoba uRoblox Nketere uhlohle 3 kwaze kuthi uSilas Zongane wahlohla 2 kwathi-ke ijaha elisakhulayo uthando lenkosi Ngwenya wahlohla 1. Komunye umdlalo obukhona sine iqembu leyada likhokhela eleCapes United nge-2-1. Futhi-ke omunye umdlalo okhona yi-Tenex Bebedrine of eminye imidlalo ezaqhubekela phambili ngesonto.
Bebedlala njani abadlali? Sibona ukuthi bekungelabantu abakade behlezi bebaxakezela bebanika igunya njengesukwini.
Labo abalethuba lokubabona kuma-television lakuma-online kubo-Facebook yikho lapha sibebabona khona. Labo esikhulume labo bathi bekunzima ngoba sebejayele ukudlala kunabasekeli kodwa bayakuzwisisa ukubana yinto okumele beyijayele. Siyananzelela ukubana kumdlalo lapho mina ngike ngaba lethuba lokuyafika khona e-Barberfield i-Chicken In ingathi iqinile kule Bulawayo City kakhulu ngehlandla lokuqala kodwa ngehlandla lesibili hhayi abafana beBulawayo City labo besebezama sibili. Nazelela lokuthi lona igolo lesibili le-Chicken In balithole umdlalo vele ususiyaphela ukuthi ubana abafana beBulawayo City bezama sibili abakaqini kahle abadlali kodwa balokuthaba kakhulu ukubana umdlalo usubuyile njalo lanxa nje kungela abasekeli.
Kusasa abantu bengakhangelela yiphi imidlalo?
Kusasa kuzaba lengezi Platinum idlala le-Triangle. IHarare City izabe idlala le-ZPC Caribbean. IHerenda izadlala le-Dynamos. kuzokuthi ke imani kadamo zizadlala ekuthembeni khonapha ke kobulawayo abafana bechila moya iyayilindazi bazabe bedlala nalaba abafana abathanda lokhu abakuthi ipita ibulawayo chizi.
Lo ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo. Sizogqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.